Inhlanganiso lezi zithi amabandla kuhulumeni nomanyano adinga ukubhada uZulu udaka emehlweni ngokuguqula isinqumo esenziwa yiCOPAC umsebenzi wokuloba isisekelo sombuso esitsha uqala. Isinqumo lesi sithi imihlangano ye-All Stakeholders Conference izangenwa ngamalungu amabandla ezombusazwe angaba isilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30% kuthi amachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% avele kuZulu la kunhlanganiso ezizimele zodwa. Umnumzana Emmanuel Dube wenhlanganiso yentsha ye-National Youth Development Trust uthi baphezu kokuqoqana njengenhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi bathole ithuba lokuya emhlanganweni lo ngoba kudingeka imbono kaZulu njengoba nje ugwalo lwesisekelo esitha sombuso sivele salotshwa yibo wabezombusazwe. Uthi umhlangano lo uqakathekile ngoba lithuba lokugcina ukuthi uZulu afake imbono yakhe kugwalo lolu lungakayi ephalamende la kureferendum.
Kuyinjongo yokuthi bengahlangana beqoxisane be njengoba sisazi ukuthi kulamathuba aseleyo ukuthi second stakeholders meeting la parliamentary debates. So injongo yokuthi bengahlala phansi bekhulume ngelizwe elilodwa bengaba lesisindo ukuthi bahlonishe.
Umbiko okhitshwe izinhlanganiso ezingaphansi kwe-Crisis Coalition of Zimbabwe uthi inhlanganiso lezi azizimiselanga kuya kulomhlangano njengengxenye yamabandla ombusazwe ngoba lokhu kuyabe kufana nje lokotha umlilo wesela. Umnumzana David Manda osebenza enhlanganisweni ezizimele zodwa ngaphansi kwenango uthi lokhu okufuna kwenziwa ngamabandla ezombusazwe ukuvalela uZulu phandle kukhulunywa ngodaba oluphatha zonke izizalwane zakuleli lihlazo okungamelanga livunyelwe.
Really, I think this is a tragedy for Zimbabwe because we cannot call it a consultative meeting of any sort. But what I would like also to point out maybe is that people of Zimbabwe should be aware that they should not continue to be used by unscrupulous politicians. Because when we are talking about laws, we are talking laws which will govern Zimbabwe in future and for the sake of our children, our great-grandchildren.
Othubungula ezombusazwe umnumzana Isaac Nyathi uthi ukuziphatha kwamabandla kuleli kuveza ukuthi imithetho lezinqumo akuhlonishwa elizweni kodwa kuguqulwa mahlayana nje uZulu ekhangele. Uthi lokhu kuletha imibuzo lokuthandabuza ukuthi sizalandelwa na isisekelo sombuso esitsha lapho sesithe sethulwa ukuba ngumthetho welizwe.
Isisekelo sombuso esitsha angiboni inguquko enkulu esizawudala ngendlela yokuthi uyabona eZimbabwe inkinga enkulu ekhona yikuthi imithetho yethu vele usetshenziswa ngenketa abashaya. Umuntu uyakhetha ukuthi ufuna ukubopha abantu, ekhetha ukuthi kafuna ukubopha abantu. Umuntu uyakhetha ukuthi umthetho lowo bafuna ukusebenzisa kubani.
Umhlangano lo uza ngesikhathi kulo kudoniselana kumabandla ezombusazwe kuhulumende omanyano ngogwalo oluzakwethulwa kulandela ukuthi ibandla leZANU-PF lilethe ugwalo olutshiyeneyo kulalolu olulotshwe yiCOPAC. Kusenjalo, kulembono elokhu isadinga kuxazululwa kulomhlangano egoqela ukuphiwa kwezabelo amandla kanye lokuvumela izizalwane zakuleli ukuba izizalwane zakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Spanda.